imbiwe sitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi beregister nje kulika konxaxhangela into ezinyawo proof of residence ngoba amazekhosas kube namandla ukuthi bebhalele umuntu bonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngani. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bebevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela ku-polling station. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ku-polling station le izaphuma amavoti amaningi okungakanani. Ngakho bengekela uvoti kuzanu kuzakuba lokhu kuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje endaweni eziningi abantu bakwazi ukuthi beregister bengahlukeheki kakhulu nendaba zama-voter slip.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civic society lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho akula muntu ozakubakwazi lokho. Kufuna ama-organization ezingabo zimrights labo iyaawubona kakhulu ephambilini kokulwisana nalokho okwenzakalayo. Amabandla lezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu sawabona nje ekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asike zi ukuthiwa-ke bafika bekhuthaza abantu njalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu kuhamba njani.
Ababalisi-ke kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Wahamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisela ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.